yilokho ke esibona ukuthi ke kwathi ukungenela kwabo kwenza ukuthi mhlawumbe iqembe libusayo lingabe lisabonakala njengabantu abayilandelelayo le case ngoba bedinga indlela yokuthi iphele ngoba isingenelwe ngabantu ngesingabo abababuka ngelimiso abangaqondile ukubona ubudlelwano babantu abamnyama noma ukusimama kwabantu abamnyama la eSouth Africa noma kwi-region noma e-Africa yonkana.
Kodwa ke nxa sikhangele okuthiwa kwayenzakala ukubana kungaba kuliqiniso na lokuthi nxa kuliqiniso kuyenzakala yini ukuthi sibone uMongameli uNkosikazi Mgabe esengumuntu othoniswayo njalo kumbe engavunyelwa ukungena eSouth Africa.
Akusoze kube lula kanti ngoba kuzakhumbuleka ukuthi yathi uma yenzakele lento kwakuzoba nomhlangano weSADC khona la eSouth Africa. Lowo mhlangano owawuzothanyelwa nguye futhi uMongameli Mgabe nabanye omongameli bonke abe-region. Ekufikeni kwaMgabe lana uNkosikazi Mgabe wabe sekhwalifaya lento abayibiza ngolwasemzini enikezwa omongameli. Uthema esekhwalifayile ngoba umyeni wakhe wayesela yikho okwamkhulula ukuthi iqembe libusayo la noma sithi government asebenzise khona ukuthi usenayo lento ebizwa ukuthi immunity ngoba eselithimba linye nomyeni wakhe owayesela kwenza ke lokho ukuthi nokuphuma kwakhe kube lula. Ngiyacabanga ukuthi uma bengeza ukuthi ukhona bazokuzama lokho kodwa amathuba okuthi lokho kuphumelele ngokomthetho angathi asiphele.